njenge yocha sidabuke kakhulu ngokwenzakele egogwe namhla lapho intathe izindaba ezine sihlaselwe ngamalunga acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF ubikwa amalunga la ebezama ukuvimba umhlangano we-Citizens Coalition for Change obukhona le acina esechaya lentathe izindaba lezi intathe izindaba lezi zilokhe zisegogwe asikafonelani kodwa lokho esijikelana imilayezo ama-text ukhanya sebengcono oyedwa udatshulwe ikhanda kodwa uyaphila abesifazana abangamankazana amancane kakhulu bachayo umzimba wonke kodwa labo bayaphila bese kusithi oyedwa uTonio Rutito ongumongameli weZimbabwe Online Content Creators ukhitshwe izinyo izinto esingazikhayelelanga elizweni elithi lona sele minyaka engamachumi lambili kazivuse ilizwe elithi liqakathekisa umbuso kaZulu lokhu uhle utshengisele ukuthi akula kuqakathekisa kwakhona
kuyini elizakwenza ngalolu daba ukubona ukuthi akwenzakali futhi
sikhangelele ukuthi amapholisa azadinga abophe amalunga la acatshangelwa ukuthi ngawezana uPF ibandla lezano PF ungatholakala ukuthi ngamalunga alo sikhangelele ukuthi bexolise labo bekhuthaze amapholisa ukuthi ebophe laba bantu
liphathisa ngani njengenhlanganiso ezinye intatheli izindaba eseziqondane lalokho
ukuqala esiza kwenza ukuhlala phansi le ntatheli izindaba lezi ababili ngamalunga eyoja and then abanye laba ngamalunga eZimbabwe Online Content Creators kodwa njengentathe izindaba sibamba ndawonye okunye esizakwenza ikuba khuthaza ukuthi behambe ku mental evaluation counseling civil ngoba sesananzelela ukuthi intathe izindaba ezihlukunyezwa kaningi kaningi elizweni lethu aziyi kuma counseling la kulabantu esisebenza labo kuhlelo lolu abayabemele labo ukubanceda amagqwetha ama journalist asisebenza ndawonye njalo sizabona ngemva kokuhlala nabo sizwe ukuthi bona bafunani ngoba thina esingabe sikufuna njengenhlanganiso nalokho abayabe kufuna bona bezimele kungabe kuthiyela kodwa sizazama ngazo zonke indlela ukukhuluma lapho ngenxa yokuthi iZimbabwe lizwe elinganilini lihlukumeza kakhulu intatheli izindaba inhlanganiso zonke ezintatheli izindaba zandise ukumela intatheli izindaba ezingamalunga azo le ntatheli izindaba eziyabe zizimele zodwa akulani ukuthi umuntu asikho member eyoja sihle siyeqethi ngasithi hayi ngomnye wethu njengalokhu esikwenzileyo uTonio Lotongai ngamalunga ezokho kodwa simalabo ngoba umsebenzi abawenzayo lathi yiwo siwenzayo ngelanga kusehlela mina lokhu labo yibo abazabe bephambili besola okuyabe kwenzakale kimi sifisa ukubona iZimbabwe Republic Police isebenza ngamandla isebenza ingena kwethuselwa idinga abantu laba abachaye intatheli izindaba lezi iphinda ibabuphi njalo sikhayelele ukuthi izano PF yona ngokwayo izakhuluma ngakho lokho ixolise ngakho lokho ngoba nxa kungamalungelo ayo siya kukhetho luka 2023 kuyabe kusoleka kakhulu sebesifuna labo betsho ukuthi lokhu abakuthakazelele.